Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Sanga na kwezekuse ni mtuagazi ngomvulo mhlaka 20 kumpalakazi 2021. Igama ngontungamili nkumo ezihamba phambili. Amapolisa athi abophe abantu abedlula amakhulu amahlano kuthange abangene eZimbabwe ngokufohla imingcele bevela phansi. Abanengi babantu laba bakhanya bebalekela ukuhlolwa iCOVID-19 emingceleni kanye lokubanjwa ngamandla ukuthi baye kuma-quarantine centers. Inhlanganiso yeibhetshe likaZulu iqoqa isikhumbuzo sombhuqazo weGugurahundi koBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi abophe abantu abedlula amakhulu amahlano 581 ngomgqibelo abangene eZimbabwe ngokufohla imingcele bevela emazweni afana leSouth Africa. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi abangu 557 babantu laba babotshelwe eBait Bridge kwathi abanye babotshelwe emngceleni wenyamapandalo weChirundu. Kunakanelwa ukuthi abantu laba ngabasebenza phandle asebelanda ikhefu leKhisimusi. Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwethula umlayo ophoqa bonke abavela phandle kwelizwe ukuthi bahlolwe lumkhuhlane nxa befika emingceleni njalo baphinde bagcinwe kuma-quarantine centers kungakhathalekile ukuthi balawo na lumkhuhlane kumbe kabalawo. Amapolisa athi kulabantu abalitshumi lanye njalo ababanjwe iCOVID-19 ababaleke ku-quarantine center eBait Bridge ngolwesine. Isiphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana Efihlela Ncube uthi ukufohla abantu bengahlolwanga lomkhuhlane kufaka uZulu jikelele engozini enkulu.
Kuyinto eyingozi kakhulu, kuyaba ngokuthi leli gciwane ulithelele umntwana, ulithelele umama, ulithelele umalukazana, ulithelele ugogo, ulithelele abantu abahlukahlukeneyo, limemetheke ligcwale emphakathini, ligcwale indawana zonke, kuba ingozi enkulu kakhulu. Ngakho kuyadingeka kakhulu ukuthi abantu bakuqaphelisise kukhona lokho. Abantu bangafa baphele du, liyabulala leli gciwane, seliqeda abantu emhlabeni. Asikunanzeleleni ukuthi kunengozi enkulu, sivikeleke. Ukuvikeleka yikuthi uhlolwe, ukuvikeleka yikuthi ubhalise, udlule ngendlela efaneleyo, ukuthi lanxa ungela maphepha, lanxa uzadlula nje ungela maphepha, kodwa dlula uhlolwa ukuthi ngabulalo kumbe kawulalo, ukuze ungalimemethekisi nxa ulalo. Njalo labanye labo abadlilayo bangalimemethekisi, kugcine sekusifa abantu abaningi. Ingozi ikhona, abantu abaziphathe ngendlela efaneleyo. Iyamemetheka iCOVID, igcwale yonke indawo, ibulale izihlobo, ibulale abantu emphakathini, igcine ibanga ukuthi kuvalwe izikolo, kuvalwe amabhizinisi, abantu babulawe yindlala. Ngakho ke kuyinto embi kakhulu ethusayo ukuthi kulabantu ngalesi sikhathi abadlula nje. Kodwa kakumangalisi njalo, ngokuba kumele khona lokho sikukhumbule ukuthi abantu abaningi incwadi kabalazo, ngenxa yokuthi zona incwadi zokuhamba vele kazitholakali. Nanku sezikhweziwe futhi sezidula kakhulu kulalokho akade zikho khona, kusho khona ukuthi abantu abaningi baze behamba bengelawo ama-passport lawo, kube sekumemetheka igciwane leli.
Kuyini ongakuxwayisa?
Into edingakalayo ngalesi sikhathi ukuthi abantu bakhumbule lokho okubekwe umhlaba wonke jikelele ukuthi kuqakathekile, esibala ukuthi sigeze izandla kuso sonke isikhathi ngamanzi alesepa ahlanzekileyo, sisanitize kuso sonke isikhathi, senze lokho okuthiwa yi-social distancing, ukuqhelelana izikhala, singayi endaweni eziminyeneyo lapho kuyagidwa khona, singa emaphathini siyegida ingozi inkulu kakhulu ngalesi sikhathi sekhefu ngokuba yikho okuthandekayo ukuhlangana abantu beyinatha ndawonye bayigida ndawonye baya kufa kabantu ngalokho singa ehlanganyeli lapho kule micimbi khona ukuhlangana abantu abaningi asihlale ezindlini sidleni lokho esikudlayo sijabule singa sibalutshwane singabange ekhaya singa ingaphandle ngokuba leli gciwane lingamemetheka libulala abantu abaningi kakhulu.
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Amazwi kaNcube agcizelelwe ngumqondisi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, umnumzana Vumani Ndlovu.
Abantu bangaze baba lemidlalo ehuga abantu abanengi abalakho ukuthi bamemethekise lumkhuhlane. Siyaxwaya njalo sigqugquzela abezempilakahle ukuthi ngalesi sikhathi kuyabe kulabantu abavela phandle kwamazwe abayabe mhlawumbe bechaphe imingcele ngokungekho emthethweni bangazange bahlolwa babanazelele labo bantu kufundiswe labaphathi bezigaba abanjengabo sobhuku ukuthi nxa kufika abantu abavela phandle kwamazwe ezigabeni zabo bazame ukuthi bababonise ngokuyahlolwa njalo basebenzelane eduze labezemthetho labezempilakahle ukuthi baba reporte labo bantu inxa kuyikuthi banakanela ukuthi kababuyanga ngokusemthethweni ukwenzela ukuthi kubonakale sibili ukuthi bahloliwe abala lomkhuhlane ngokuhambelana lezinqumo ezifakwe nguhulumende ukuthi abantu abavela phandle kumele baziphathe njani njalo kube ngabantu abahloliweyo uma bengena emingceleni yelizwe.
Emakhaya lapho elisebenzela khona ungathi unjani umumo?
Siyezwa lapha lalaphana ukuthi abantu babanjiwe lo mkhuhlane kodwa kuyabe kusenzakala kakhulu enkabeni yama growth point yalawo makhaya esingathatha sithi njengelupane ukuhlolwa okukhulu kuyabe kusenzakala mhlawumbe edolobheni lelupane kodwa emakhaya ngqo kanye kuma villages kungakade iswa kakhulu ukuhlolwa okungabe kusenzakala ukuthi abantu abaningi bangabe bewubamba lo mkhuhlane kodwa kungelandlela zokuthi bangahlolwa kanjani sikhangele lokuthi ezigabeni eziningi akula zibhedlela lapho ukuthi abantu nxa besizwa bengezwa kuhle batholwe ukuhlolwa masinya kodwa kunkaba yama districts ngathi kuma cross point bakhona sibili asebethe babanjwa lomkhuhlane. Kungakho ke siyaxwayisa izakhamizi, siyaxwayisa abahlali ukuthi uma bebona besiba lama symptoms alawo mkhuhlane bengakuthathi lula ukuthi mhlawumbe bethi ngama flu avele ehlala ebhahile kodwa basondele babone abezempilakahle masinyane. Lomkhuhlane ulengozi yokuthi ungamemetheka ubhahe kabanzi kakhulu nxa sisiya kukhefu lwekhisimusi lakukhefu lokuthakazelela umnyaka omutsha. Kungakho ke kuyasweleka ukuthi abezempilakahle basabalale ikakhulu emakhaya lapho okungatholakali lula khona imbiko yalimkhuhlane ukuthi badephise imfundiso ngalomkhuhlane babatshele lokuthi indlela ezijwayelekileyo mhlawumbe zokuthakazelela okhisimusi omnyaka omutsha kabazixwaye.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngumqondisi wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Ne ngesikhathi uhulumende eqoqa ukuthakazelela usuku lokubambana kwezaphu lezano olwe Unity Day ngolwesithathu mhlaka 22 abenhlanganiso yeibhetshi likaZulu baqoqa ukufola kobulawayo bekhumbula labo ababulawa ngombhuqazwe weGugurawundi. Inhlanganiso le imema abantu ukuthi baphatheke kulumkhosi begqoke impahla ezimnyama. Ithi ukufola lokhu kuzaqala esithombeni sikaJoshua Mqabuko Nkomo enzikini yedolobho kusiya eStanley Wall. Mhlaka 22 kuMpalakazi ngomnyaka ka-1987 kulapho uNkomo loMgabe abasayinelana khona isivumelwano esaqeda ukubulawa kwabantu beMathebeleland labeMidlands ngamabutho e-5th Brigade. Lombhuqazwe wabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ezabelweni zombili. Sixoxele siphathamandla seibhetshi likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Wonke u-22 December lilanga lapho esikhumbula ukumiswa kombhuqazwe esikuthi end of genocide day. Siyazi ababulala abantu bafuna ukuthi abantu bebe lenkolo yokuthi lilanga lokubambana, kodwa thina sithi hayi, lilanga elamisa ukubulawa kwabantu, lilanga elamisa ukudlwengulwa kwabomama, lilanga elamisa into zonke ezimbi ezenziwayo ngohulumende esigabeni seMathebeleland North neMathebeleland South lakobulawayo lasenkabazwe. Abantu babulawa, omama badlengulwa. Ulabantu lanamhlanje abangazakaliyo ukuthi bangapi, ulabantu ababevalelwe ngokungaphandle komthetho emajele ngenxa yokuthi babe lembono etshiyeneyo. So lilanga eliqakathekileyo kakhulu.
Kungani lisithi lizaqoka ezimnyama kanti njalo kuqakatheke kanganani ukuthi abantu bahlale besazi ngombhuqazwelo?
So thina ngenxa yokuthi isehlakalo lesi akuzange saphiwa ithuba lokuthi abantu abalahlekelwe izihlobo bebe lesikhathi sokuzikhalela, njengenhlanganiso lilanga esathi lilanga lokukhalela abantu ababulawayo, esintwini sakithi abantu umuntu engafa siyahlangana sikhalelane, kodwa abantu abakalitholi lelo thuba ngokupheleleyo. Abantu kabazilelwanga kabadlelwanga inkubalo. So ngokunjalo yikho sigqoka into ezimnyama siyabe sizilile. Okunye okuqakathekileyo ngaleli langa yikho ukubana ngoba into yegenocide ngenzakala ayisapheli, ayisapheli yama sibili, kodwa each generation kufuzibe kwazi ukuthi hayi, at one point in time this is what abantu beZimbabwe went through. So it's about memory transfer about that day. Siyabe senzela ukuthi lokwenzakala bengakazalwa bebekwazi ukuthi hayi, abazali bethu, omalume bethu, abafo wethu, abanye amafellow Zimbabweans, this is what they went through ngohulumende wethu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetshi likaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi abafundi abale COVID-19 basele ezikolo bekuma quarantine ekuvalweni kwazo ngolwesihlanu. IHerald ithi abezanu PF sebethembise ukuqhuba ukhetho lokudinga inkokheli yaleli bandla ezabelweni ngokuthula. Lolu khetho lubikwa luzaqhutshwa linyanga ingakapheli. INews Day ithi ingcwethi kwezempilakahle sezichothoze uhulumende ngokwehluleka ukugcwalisa iziqondiso zakhe zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 eziphoqa bonke abangena elizweni ukuthi baye ku-quarantine. isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani basakazi abahle baka Studio 7. Ngiyalibingelela Ntungamili Nkomo, Chris Gande, Losiswethu, Sithandekile Mhlanga. Ngilibingelela kakhulu, ngijabula ngendaba ezinhle lezi elisinika zona. Basakazi bethu abathandekayo. Mina ngiyajabula kakhulu Sibili uma lindaba engizwayo ukuthi umama uMakhubu ufuna ukuxotshwa ngale ku-MDCT. Kungaba into ejabulisayo kakhulu 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 Sibili, uze la yafunda isifundo nje siyanwaye esiyenza kubantu bethu be-MDC Alliance, wahamba wabaxotshisa ephalamende kaxotshwe laye kufanane Siboni. Ngiyabonga.
Salubonani basilaleli beStudio 7, bantu abathandekayo, bantu abahle, siyalibonga kakhulu basakazi, sijabulela indaba lezi esinikeza zona. Ya, sengiyaluza udaba lapha, ngimamela udaba lapha umama uMakhubu. Thokozani uMakhubu, nangomunye osekhalisiyo weyoyo lapho, sezwakala ingane sekhulu sokugijinyiswa amaphepha ekhothi sevimba ukuthi uMaNzola bangamxotshi. Kuyasimangalisa nanti kathi uMakhubu ukuxotshwa ephalamende, ukuxotshwa ephalamende kubuhlungu, naye kuyamhlukuluza ukuxotshwa ephalamende. Angithi nguye umenzi wakho lokho, nguye umqali wakho, nguye umqalisi, nguye owuqalayo lokho, nguye umnikazi wakho. Futhi angazi nokuthi kathi kungenzakala kanjani ukuthi la maphepha awafakayo yayikhothi, angazi nokuthi ma kuvuma ihlithathe lobe uyofaka kuma-public toilet ama-seat counseling, abantu bazisebenzisele amaphepha lawo ama-toilet lapho, bavele bangamameli idoti yakhe le. Sazivama ukumbonisa lo mama noba masitutike ama-audio ethu engabalwa nje kwi-Studio 7 ngoba abantu baningi. Sasike sazama ukuthi sikhulume laye, simu-advise, simbonise through wona ama-social media anjengabo-Studio 7 senje, ukuthi bangamamela ukuthi uMakhubu abantu laba bakusebenzisa. Be very careful abantu ezami laba bakusebenzisa. Sebemsebenzisile manje, sebeqedile ngaye manje, sebemphoselale. Futhi angazi ukuthi umlimi kangenele uMakhubu bamxotshe, bathi uma bemxotshe abase bambumbile, bamfremele lamacala, bamgweba ejele. Ukuze umama akatsheleki lo, udilize into eziningi kakhulu. Angeke akhale ngoxotshe ephalamende phezu kobe xotshe edilize i-MDC Alliance ngendlela enziwa abaxotshe abantu abaxotsha abantu esetshenziswa namhlanje ukuthi abamxotshi baphinde bambophe futhi ukuze ikhanda lakhe lisebenze kuhluma mali. Siyabezwa nje bogawule laba lalo umfana lesimuzayo lokubekuthiwa ngumabutho mbotwa ngubutho moyo okwezeyouthi lokuzano lo. Sinicebise madoda, izano lizalidampa kuphela, lizalidampa kuphela. Gawule, ziyeza madoda, ziyeza madoda, nangu uMakhubu.
Salubonani, salubonani ku Studio 7. Hayi, bengicela ubuze ukuthi kanti ubaba uMnangagwa yena iStudio 7 uyasilalela yini? Xa esilalela izicelo zethu zonke sizibeka lapho uyazizwa yini? Mina ngingobile ngilapha eBotswana la. Bengilesicelo sokuthi ahlolisise izinto ezenzakala kuma-passport offices, lapho kuthathwa khona izincwadi zama-passport nezincwadi zezithupho, ukuthi i-corruption eyenzakala laphana uyayazi kumbe kayazi. Xa eyazi uthatha nyathelo bani? Ngoba kunzima bakithi, kunzima. Akula passport engathathwa nge-R8,000. R8,000 uyakuthatha i-passport yokuya ngaphi? Hayi, uxolo Sibili ngaleyo ndlela. Sicela ukuthi kuhlolisise ukuthi kanti kwenzakalani kuma-passport office. Siyabonga.
Sakubonani balaleli beStudio 7 nezisebenzi zeStudio 7. Ngilibingelela ekuseni, ngisemaphisi. Ngithi lapha silohlupho olukhulu kakhulu, sesilimile ingqokweni. Nxa silima thina uhulumende usithengela ngamanamba amabhoni, khathesi kuthiwa nxa sesifuna ukuthatha amathrekithi sibhadale ngamayusa. Amayusa lawo siyawathatha nga sitshaya ngezandla njengabantu bemakhaya ngoba silaplasi. So sidinga uhulumende angenele kumakhampani akhe wonke. Amathrekta lawo sawanikwa kudala ngesikhathi sikamgabe, kwathiwa ngawethu, kodwa namhla selabanikazi. So asisakwazi ukuthi thina senze njani. Sitsho ukuthi sincusa ukuthi sisizakale khonapho. Uhulumende kasizwele lathi. Nxa kuyikuthi sifanele sibhadale ngeyusa, kasibhadale lelo yusa thina sizalisebenzisa emasimini. Kodwa nxa sibhadala ngamanamba emasimini sisebenzisa amayusa, asikwazi amayusa siyawathatha ngaphi. Khathana kakhulu i-America thina nxa sila. Sicela uncedo khonapho ukuthi sincedakale Sibili. Njalo sicela ukuthi nxa amabeletho engenile sibhadale mathina. So kathesi silimi ukuthi sizabhadalwa ngomnyaka ozayo, kodwa kathesi sesihlanyela umuntu ama input omumbu siyawathatha nxa imali singayiphiwa so siyancenga sithi siyancenga sithi sithi ukuthi sincenga umuntu ukuthi uNkulunkulu kangenele zonke izinto zihambe ngendlela yayo ungabi labanye abantu abahlukuluzwayo ungabi lesinye isizwe esihlukuluzekayo abalimi bemashonini sibazabe incoma kakhulu ukuthi imisebenzi yabo iyahamba ethi ngahamba njani imali singela siyancenga asithiwe imali
ngomini ngomu kini lonke wahlanzulu nabaka studio 7 isimanga esikhulu la sesivele emntini omnyama kwakusilwa kuzama ngani iAfrika ngabe yonke ibambaneleni kodwa esayivela manje sokungani iAfrika ngama president lama minister kwenzakala njani kesi into esikhulunywa lapha ibuhlungu ngoba abantu abayesilwa abantu babengafundi babengafrikanga lezo isitulo ikhuluma noma singafuni ukuyikhuluma kodwa ibuhlungu ngoba into esizikhulunywa lapha zisakala ukuthi zikhuluma njani cela ntungamikuo sibingelela lonke lesitop nalokho elikukhiphayo sikuzo sokungani iAfrika ingayenza into ebonakalayo njalo kowayesilwa kakhuluma ndlela labonkomo babekhuluma nge-Afrika kukhona omunye umuntu okhuluma kakhuluma ngayo i-Afrika singathwalisani nzima abantu asizameni ukuthi into zabantu zilungu okwenzela kungazabe nobutoti singani la manje into esingenzakala manje ayi inzima vele iyasethusa futhi vele sinezinyawo ezingapho ukuthi kathi kwenzakalani vele into eyenzakalayo cela leso ukuthi akhe lizame ukuthi lingi-Afrika lilungise into ngendlela kumbe sokuxosha vele abantu indawo zonke sokufuneka kuhlale bona abantu abayo wakhuluma leso zilungu phawe sekwesebheli umbesibheli umbesitswana sapho hhayi akhe lizame ukuzama ukubonisa ukuthi ngingabantu ngingathathi into yabelu abelungu bahleli kahle manje but ngingasala ngayiloke lindumana njengezikawu lindumana njengezinsa sokungani nanxa bethi sizibhabhuni phela babekuyo sibini yabona
Salwa nani bantu Studio 7 labantu beZimbabwe bonke nathi bantu beZimbabwe akelihlanganisa ingqondo zenu ndawonye lokhu ukuthi kuthiwa ama-president azagcwala ilizwe omunye nomunye esithi ngile party yami lingakwazi ukuthi imali yelizwe lizayithatha ngapi akula lutho olungatshintsha lawe ungazibe ngu-president uzafana lomnangagona omunsuhle kathi yena angatshintsha nganingela mali tshelani abantu bezanu balitshele ukuthi imali yelizwe leli ngaphi bayakwazi nokuthi wayingangena elizweni bayakwazi libabuze bayilithathela imali nxa kubehlula badinga umuntu uyathathela ilizwe imali ukuze abantu bezimbabwe baphume futhi njalo ngicela ukuthi umama uMakhupu akhangele izinto zabantu wena ababempumalanga bazambulala bembulalele ezombangazo usebenze kakhulu kakhulu lo Tsvangirai uthe sezifo wabe semkhiphile zefako wakhe uthe siyangcwa uTsvangirai bebefuna ukumbulalela khonale khathi ezinampa sebeqalisa okunye akukhangele
salibonani ekuseni kwanamhla kustudio 7 hayi mina ngazi ukuthi angikhulumi kahle ngiyathukana angazi kungakho amameseji amangabalwa okhulumayo uGodfrey Moyo komabulana into engizibuza ngayo ebantwini bezano PF bathi yibo abakhontrola yonke into eseZimbabwe kodwa abantu bayathaya abantu abababophi kuyibo i-state angazi ukuthi into efana naleyo umuntu mayebo ewona ezweni othini lakho ubuya ungambophi mara uyazi ukuthi abantu bawonelwe kumele bebotshwe ngubani o kumele abantu sizithatheleni umthetho ezandleni uma abantu labo bebuya besilwa nabantu lathi silwe labo asazi ibuhlungu linto eyenzakala eZimbabwe impela siyacela ubelieve gawula ngoba yibo abakhulumela eZimbabwe noma into engamanga bavuma amangeni la bekhuluma amanga nango uMabutho Moyo naye ukhuluma into efana lekagawula angazisela lafundiswa into eyiwani ukuthi amanga liyakhulume liyamela sithwele nzima bakhithi eZimbabwe sizazithathela umthetho ezandleni
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 zingene kwezivela kwamanye amazwe. I-AP ithi inani labantu asebebulewe lizulu lesiphepho i-typhoon kwele Philippines lonyaka selikhwelela yaku 146. I-Voice of America ithi umholi webutho leMalawi uGeneral Vincent Nondwe usexwayise abezombusazwe ukuthi bachiyane lokungenela kundaba zebutho ngoba lokhu kungabangela ukungahlaliseki. Singene kudaba lweMelika. Uhlelo lukamongameli Joe Biden olujonge ukuthuthukisa umnotho phansi kwesikhwama se-Build Back Better lukhanya soluphelelwe ngumphako ngemva kokuba ilunga lebandla likaBiden elama-Democrats. USenator Joe Manchin oweWest Virginia ephumele egcekeni izolo wazisa ukuthi akaseyi kusekela lolu hlelo. Lokhu kutsho ukuthi amademokrasi kaselandlela yokupasisa lesi sikhwama edalele Senate ngoba leli bandla lingelawo amanani adingakalayo. Lanxa ebikwa ebethembise uBiden ukuthi ulakho ukuvotela isikhwama lesi nxa kungehliswa imali yaso ephose ingene ku-$2 trillion. UManchin utshele umsakazo weFox News izolo ukuthi usesukile lapho njalo uthe akulandlela angavotela ngayo lolu hlelo. Le yinto esolwe kakhulu isikhulumeli sikahulumende kaBiden uJen Psaki esithi uManchin wephule isithembiso asenza kuBiden lakumalunga ebandla lakhe. Abanye bathi amademokrasi alakho ukunqotsha ukhetho lwamalunga ephalamende ngomnyaka ozayo nxa engehluleka ukupasisa lesi sikhwama. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe njalo esekela amademokrasi umnumzana Dan Moyo.
Well, obviously kuzoba yi-campaign issue, but ukuthi to what extent kubeka ama-Democrats ku-danger kuma-midterms ngoba ama-Republicans azoyenza kube yi-campaign issue. So abaningi bagcina sebengasafuni ukuba ku-forefront ngoba labo sebesesaba ukuthi kuma-constituents abo maybe ayikho popular. So I think to some extent it divisive between ama-Democrats lama-Republicans ngoba ibill edeala with ama-haves lama-have-nots. So ama-haves wona awayinidi le tax credit, le child tax credit, kodwa ama-have-nots ayayinida ngoba iyanceda kakhulu ngoba abantu abaningi uthola ukuthi uyasebenza and imali ayiholayo ayikho enough ukuthi ingane ithole i-care ma yena esemsebenzini ngoba ingane ziyayinida i-after care. So uhulumende lapho bezonceda ngale child tax credit abantu abanjalo. So uthola ukuthi laba ama have nots bona akubahluphi lokho. That's why abo Joe Manchin ngoba iWest Virginia is mostly Republican even though yena ngumdemocrat ongusenator walapho. So naye kumele adense to ituni ye constituency yakhe and that's why, but kuzolimaza ama democrats ngoba kuzokhombisa ama loopholes in the way abenza ngayo izithembiso.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe njalo usekela ibandla lama-Democrats. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi abophe abantu abangamakhulu phose ayisithupha 581 abangene eZimbabwe ngokufohla imingcele kuthange bevela phandle. Abaningi babantu laba bakhanya bebalekela ukuhlolwa i-COVID-19 kanye lokubanjwa ngamandla ukuthi baye kuma-quarantine centers. Inhlanganiso ye-Ibhethi likaZulu iqoqa isikhumbuzo sombhuqazo weGugurahundi kobulawayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.